So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Linga lifuka njani silukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ngolesihlanu mhlazi ku 17 hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu-PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebhelelendi okuvame ukuba nganeno kwezodlame lwezombusazwe.
Uvuvuke umzimba wonke, utshaywe kabi kakhulu, sehambile sitshele ubukhokheli bethu obuselufana ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni.
Imicimbi yokunanza ilanga labasakhulayo ele Day of the African Child ikhangelelwe ukwenziwa kusasa endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu, ilizwe eselikhalisa thina.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali nge-akhawunti yebhanga ukwenziwe inkampani yeWorld Remit kungakutshengisana.
Ngokubona kwami inyathelo leWorld Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-akhawunti ibingasebenzi kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu-PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebhelelend. Leli bandla lithi kulomsekeli walo othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo besebenza labacuphi elupane ngolwesithathu bamtshaya walimala kakubi. Isehlakalo lesi senzakala ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi elizweni jikelele kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli wezanu-PF umnumzana Pius Jamba eBeatrice eduze leHarare, yena oze wabotshwa izolo. Ibandla le-CCC lithi njalo omunye umsekeli walo umnumzana Edison Chinembiri ubulewe laye ngabanakakelwa ukuthi ngabezanu-PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu besithi abe-CCC yibo abenza loludlakela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Svanda.
Kulamatengo athize balamabizo esenzele efestiwali abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwana nisana lomsekeli wethu lo bemazisa ukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyelo esetriple C bamkhiphisa ihembe yakhe. Namuhla izolo mtambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwebhusi bafika bamhlaya bachiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona amalungethu ahamba ayamthatha athe mthethe ahamba la endlini safaka njalo le report emapholiseni. Kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezanu-P F emathebeleni North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela, ngoba ukhanya ngani sebesilanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini lichaya abantu lize lachisa izindlu zabantu eshitungwisa.
Angisoze ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwisa lalokho okwenzakale esitungwisa, ngakhuluma ngalokho okwenzakale lufani phakathi nakwemathebuleni north. Lujaha onguye othunjiwe wahamba wachaywa wadantshwa ngaphakathi kweganga, akala muntu ake wamchaya, akala muntu ake wahluphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa naye, ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa nguyoqala umsindo waluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye seyavukuya reporter sesiyamelela-ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu emathebuleni note asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodla ngodlaka. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke, sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile ngoba soze savumele ukuthi besilandelele behambe besichaya lapho esebenzi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo, njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, uchaywe kabi kakhulu. Sehambile sitshele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni besiya esibhedlela.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga North edale lephalamende, njalo engumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Abatsha beZimbabwe sebeveze imibono yabo ehlukeneyo ngelanga likaJune 16 elinanzwa ngamanye amazwe njengelanga lokuqakathekisa abatsha. Lanxa leli langa belinanzwa ngolwesine, eZimbabwe kuza kuba le micimbi etshiyeneyo eyokunanza leli langa kusasa. U-Anastasia Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode kobulawayo wasiqoqela udaba olulandelayo.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lweDay of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Kwakhathesi nxa sesilokhu sesibuyela sikhangelela ngaleli, umbuzo okhona ukuthi ontanga benzani.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini weMagwegwe kobulawayo,
abasinanzelela ukubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abengaqakathekiswa. Sikhangelele lo khetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo nokuba amalungelo abo ahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo ele-CCC, uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga le-International Day of the African Child.
Uhlelo lolu esabe silalo ngeSarah Jenketa, luhlelo olwabe lu-under i-team ethiwona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu lilizwe eselikhalisa thina, okungasikho owahambela abadala bethu empini. Ilizwe lethu selisehlisile njengabontanga, sesigijimele entweni zama-drugs, sesigijimele etshwaleni, sesigijimela ekuzithwaleni, teenage pregnancy, sesigijimela emacaleni ngenxa yokuthi i-liberation dream leyana ayigcwalisiseka.
Obona ngezokhetho kobulawayo ku-Commission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abasha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota. Abasha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba nabazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni. Indikimba yalonyaka yokunanza lolu suku olwe International Day of the African Child ithi eliminating harmful practices affecting children's progress and policy and practices since 2013. Kuthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi youth participation key in giving full effect and meaning to the liberation dream. Ngimele umsakazo we Studio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali evela emazweni isiya ku-account yebhanga yomuntu oseZimbabwe okwenziwe yinkampani yeWorld Remit kungakutshengisani. Linkampani yazise ngomvulo ukuthi isimise lolu hlelo, kodwa abantu bengaqhubeka bethumelana imali ezathathwa ingangenanga ku-account. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecobungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami inyathelo leWorld Remit litshengisa ukuthi i-service leyo euthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka. Kutsho ukuthi sebeyikhipha ngoba kukhanya njengani ibiyi-service abayibhadalelayo kodwa ingasebenzi kakhulu, bengabantu abalutshwane abasebenzisa i-service leyo eyokuthi izimali zingene direct ku-account.
Bona bebevele bebaningi yini abantu abasebenzisa indlela yona le eyokuthunyezelwa emabhanga kuma-accounts?
Kule ndaba ezimbili lapha, oqala ngathi abantu balutshwane kakhulu lapha eZimbabwe abalawo ama nostro account. Okwesibili, abantu abalathemba ku banking sector, abantu balapha eZimbabwe abalathemba ku banking sector ukuthi bagcine izimali zawo uma nostro accounts. So even abantu abalama nostro accounts abagcine izimali zabo okwesikhathi esiningi ku nostro account iyangena ihle iphume futhi. So ngenxa yalokho ukuthi izimali ziyazingena ziphume futhi njalo akulabantu abaningi abalama nostro account, ikakhulu esingathi abareceiver izimali lezi. Nxa sikhangela ukuthi abantu yibantu abanjani abareceive imali ezeWorld Remit, uzananzela ukuthi ibiyisevisi engasebenzi kakhulu. So ngenxa yalokho bekusenza ukuthi abeWorld Remit umbone ukuthi balahlekelwe izimali bebhadalele isevisi engasebenziyo, abagcini izimali kwa-akhawunti. Njalo imali ingangena kwa-akhawunti nxa usuyi-withdraw iyaphuma isinluthwane futhi bayathatha ama-service charges. So into ezinjengalezo zenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi izimali zingene kuma-nostro account.
Manje nxa ukhangele ubona ungani inyathelo lona leli elithethwe iWorld Remit lizakwenza na ukuthi abanye abafuna ukuthi bazovusa amabhizinisi eZimbabwe bakuthathe njengesibonelo sokuthi akusebenzeki?
Hayi, ngokubona kwami akusitshengisi okuningi kakhulu, ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi i-service lane njengichilo ngaphambilini ukuthi ibisetshenziswa ngabantu abalutshwane kakhulu, ukuthi nxa kuyukuthi siqathanisa labantu abayenza ama cash pickup, i cash pickup iyasetshenziswa ngabantu abaningi. So bona njengane bayayivala nje iservice ngoba iyabe ingasebenzi kakhulu. Njalo ngakhangela iWorld Remit izimali ezibuya zinlutshwane kakhulu ezokuthi abanengi abasenziwa iWorld Remit ngama individuals, ama companies
simbona njengani malutshwane angasensi world remit ukuthi bazuzi izimali zabo. So ngenxa yalokho ngibona njengani awusitshengisi lutho sibili ukuthi i-business environment yethu injani lapha eZimbabwe. Kodwa esingakutsho yikuthi abantu lapha eZimbabwe abasela themba ku-banking system ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sekwenza ukuthi imali yalapha eZimbabwe izimdola iwe kakhulu ngoba usela themba lokuthi abantu abasimanage izimdola bayakwanisa ukuthi benze into ethembekileyo.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Oba manje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usichichamfundo Cloud Mararike kasekho. UMararike ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minombili lambili 82. Ubefundisa ekolijini le-University of Zimbabwe esazakala ngenhlelo zikamabonakude ZTV lapho ayehlaziya indaba zobuntu bama-Afrika. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa adinga uncedo olungaphathisa ukuveza izihlobo zomuntu otholakale efile emgwaqweni wekhwekhwe usiya eHarare. Amapholisa athi isidumbu ngesomuntu oleminyaka ephakathi kwengamachumi amabili kusiya kumachumi amabili lanhlanu njalo wayegqoke isikipa esilemizila ebomvu elamanxeba ekhanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubona salubona kuStudio 7 igama ngusimayodwa manyenyeza. Hayi siyalizwa basakazi njengoba likhuluma konke likuthoyo sikulalele. Into yasekhaya bafowethu eyinkinga ngoba laba bantu bezanupiefu bayala udliwa abesithi bona bathi yiwo. So uqiniso kahle kahle lilo elipheleleyo kunzima ukuthi ulithole ngoba amapoints awona ngokwawo asaphothana nezanupiefu. So le nto izosihlupha vele kakhulu futhi ukuthi ipolisi ngangabantu abama lo mphakathi ngaliqiniso siyalithola. Manje amapolisa hamba nezanupiefu. So iqiniso ngeke safa salithola entweni yale abayikhulumayo. Ngiyabonga kuStudio 7 qhubekani phambili ngomsebenzi madoda. Lokho lesiyaphisa konke okwenzakalayo kube njalo phambili empilweni. Nokwenxa sizothuna sithole ingcazelo yokuthi sixazulule inkinga zakithi. Yazi izwe lakithi ngathi yathola abantu abakwazi ukuliphatha ngendlela efaneleyo. Ngakasikho lala eMzansi ngasi sihlalele kithi. Ngiyabonga basakazi.
Sithandekayo into emayi eyisimanga ukuthi hayi into kamoblessing ibuhlungu ayibuhlungu. Ukuthi kathi manje nxa kuyikuthi izanupiefu ayisiyo emzini wabo ukuthi akhalelwe khona besekubalelelwane besabeliselwane abantu kuyini kade vele khonokho shuwashuwa asesaba siyathuthumela shuwa haya amhlaba somubi shuze ubona ukuthi vele yikho lezi gebengu lazizosenza umathanda ngoba vele babondla khona ngale vele phezulu layo uhulumende wenza into ezinto kubulala ezinto kangako akwesabi sesabela basakazi bami sesaba ihlezi nje makhaya uzisesaba inganthu wonele omunye umuntu ukuthi inganthu lecala komunye umuntu omoneleyo kunzima kunzima basakazi bami
belinjani kuStudio 7 siyalibingelela hhayi thina siyaphila hhayi ukuxokozela lokho kukhona vele uyabona ma izanupiefu ingaphumanga embusweni vele ukuxokozela akusoze kwafa kwaphela eZimbabwe ngoba vele ibandla lezanupiefu ngelodlame kusukusela vele kuma-1980s udlame baluqala ngesikhathi seGugura Hunde ngaleso sikhathi abantu bemashonaland babengakubona ukuthi kokhona izanu ilokubulala ilodlame ilokubulala kathe sikhona bekubona kahle kathesi ngoba izanu kathe sayisakhethi ukuthi either ngabantu bemashonaland kumbe ngabemathebelelendi isivuna konke as long ma ungayisapota. uvele so ngitsho njalo ngithi uma izalo phefu ingaphumanga vele udlame alusozela falwa phela ngoba bayabona ukuthi abantu abasabasekeli ende kasaba bathandi so sebesebenzisa udlame ngokwethu sekho kunjalo mina ngithi hayi imvuli yeZimbabwe maka ivote ikhiphe izalo phefu ngoba bangesaba ukuthi baze bazabulawa obviously vele ukudubeka ngeke kuphele eZimbabwe so ukudubeka kuze kuphele ukuthi sivote ngobuningi sonke sikhiphe izalo phefu iphume embusweni then kungene upresident ozabakwazi ukulinganisa ama-human rights abekwazi umilo omunye ulelungelo njalo abekwazi lathi thina abantu bemathebelelenje kasisalelanga emuva ngiyabonga
Salbonani, Salbonani, Studio 7, yabalaleli. Mina umbono wami enginawo ngokuqokozela okwenzeka eZimbabwe, ngibona sengathi iZANU PF ilesandla ekufeni kuka-Ali uMobhlisi. Ngicabanga ukuthi iZANU PF futhi angicabanga iZANU PF ilesandla. Njalo iZANU PF ikubona mhlophe ukuthi 2023 emavotini izodliwa akula lutho ezoluthola. Yikho okwenza ukuthi ihliqale ukuthumba abantu, ibulala abantu. Ilesandla iZANU PF. Ngoba angithi bona babakwazi before ukuthi uthethwe i-boyfriend yakhe leyo. Why bengazange bahle bamdinga very fast ngaleso sikhathi kodwa bahlalela lokho bethi i-boyfriend yakhe kodwa besebenzise omunye umuntu ukuthi abulale lo u-Ali so iZANU PF inesandla ezintweni zonke lezi yikho libona isenze nje ibulala abantu icatshisa abantu iyazi ukuthi ngo-2023 akulanto ezoyithola ivele izodliwa so ngo-2023 umbono wami engiwubonayo kuzofa abantu abaningi kakhulu isidliwe iZANU PF kuzofa abantu abaningi kakhulu 2023 nje isibonelo sokuthi 2023 kuzofa abantu abaningi kakhulu iZANU PF ngoba izodliwa akula lutho ezoluthola izodliwa okhulumayo Nkomo ngibuya eLupane esigabeni saseKana loba eJabiwa ngokusebenza ngisebenzile eGoli kwele South Africa yabo
salibonani salibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke alandeli baka Studio 7 elanye lohlupho kwa-Studio 7 indaba yesikolo sakwesikhobokhobo kulomunye wakwawethula indaba yesikolo sesikhobokhobo enkayi iprimary kodwa kazange limuzwisise tungameli labo Gandhi akhe likuzwisise lokho kuyini kuyaqhubeka kuyaphambili kesike lisidingele umphathi wenkayi bana isikolo abadala badivided ngo-headmaster wakwesikhobokhobo uzenzela umathanda akunamuntu ongaba le 20 years esesikolo esiyi-1 ehluleka ukusilungisa khona ezasilungisa mhlakabani useyisakhamizi nje abantwana usefundisa abantwana babangane bakhe libasebenzela amafefu siyacela Studio 7 kethi silalele lathi lisidlulisele sithembelini akele sidlulisele imilayelo leyo asisitsho ukuthi kumbe uyemaster exotsho kodwa sicela esintshe isikolo ngoba usesifulele isikolo kuyatshaya abantwana besikolo kathe sikuleyinye indaba eripoti kuma-CPC kodwa bazahlala phezu kwayo ngoba bengabantu bemesaba osobhuku silaba sebehlala esikolo abanathi amakili abakhangele isikolo sililika kodwa ngabala ndlela ulanyawo abaluthathayo ngenxa yokubana banatha khona ngalamanje cela lisedlulisele leyi ndaba ngikhuluma kathi esingiseharane bengisekhaya amalanga amabili la awadlulileyo ngiyacela so sidluliseleni Studio 7 sithembelina yini elijayele ukusidlulisela imibiko ehluphayo isikolo sadilika ngomuntu oyi-1 laphaphume enkaya emahofisini bezibonela isifono sabo sobokokuthi sinjani impendulo bazayizuza bona yabona
salibonani salibonani kwi-Studio 7 salibonani bonke nonke abasakasi-Studio 7 abalaleli bonke hayi kubuhlungu kulodadewethu ofileyo wathi ublessing nto kubuhlungu ke so sicela ke umthetho ke kube nesandla esiqinileyo kulezi ndaba ezinje sikhala sonke nje isihlobo sika-blessing ende kubuhlungu ukufo kunjalo so ufo kunye kwamaphathi kanje so hayi ngaloko simadoda abayenza lokhu asike nikhuba lokhu sike nikhuba lokhu so ngiyabonga ke ngiyabongele kulokhu
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela mina ngilapha endaweni yasekutswana simangaliswa izinto ezenzakala ekhaya shuwa amalandeli be-CCC sebebotshiwe phezu kokuthi bebezama ukuvikela umsindo abalandeli bezanu p f bebeyabexotsha abantu esililweni behleka abantu bathizanu p f ngenxa yokuthi yasebenzisa amapholisa noma nje ogawule beyala bafika bona babopha be-CCC bathiya bezanu p f abayenza umsindo akulandaba sokukhanyela ekham 2023 sifuna ukukuchifo kwizanu lokhu kuyaphela yona ingunga ezisekhala kakhulu sizadabuka abantu abakanye isidumba abantu abahleke emfeni abantu abazovusa umsindo emfeni kuzibonta abantu bezanu p f abasakwananga sebefuna ukubamba umbuso ngodlame behlukumeza abantu but ha unkulunkulu kasosithuthi kidanimi likiye bantu bezanu p f otherwise sokungumbuso wokucina wona lowo ngiyabona
zanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo kuthi zisusizi le nto enziwa ngomnankakho elizwe kambe umnankakho ebulala umuntu ajike futhi ayehlasela labo bantu abahalayo abantu abafelweyo ajike futhi ayebahlasela futhi phezu kobubi lobu abenzileyo kodwa umnankakho laba angicabanga ukuthi khona le nto bazayenza behlale bephumelela kodwa abanye abantu amagazi abo azovuka ezilweni basozilwela abantu banabo umnankakho sebebulela abantu kakhulu kabasayisazi yikubona nje sebesiyahlasela lalapho okungamelanga bayehlasela khona ezimfeni angeke ukuthi ubulele umuntu ujike futhi uyemhlasela futhi ungombuleleyo lowo muntu hayi kodwa into yabomnankakho yazi labo abantu abasayisabi ngempela bebulela umuntu bajike futhi bayilwisa labo bantu abakhalayo njengale nto abayenzayo le kodwa lizanu p f le hayi
injani kwi-studio 7 ayi mina ngiyaphila likhuluma lo Godini Moyo ngokuhlala la e-South Africa ngiwe ngithanda ukuthi lami ngifake umbono ebantwini bakithi abathi njengalokhu okwenzakala ekhaya njengokuba abantu bethunjwa betholakale sebebuliwe labo abathi bayesaba ukuthi singavota siya phambili mina into ebengiyithanda ukuthi asivoteni sidinge iphathi ezasiphatha kahle ezosicabangela lathi thi singabantu ezosihlonipha ukuze lathi sithole inkululeko ngoba sazi ukuthi sesaba ukuthi sivote kodwa okusala izanop f izayala lokhu isesihlalweni lokhu isihlukumeza siya phambi so asiqongeni izibindi bantu bakithi sivoteni sikhiphe le iphathi esihlukuluza kabuhlungu kanje
lawo-ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe lemelika lizananza ikhefu lokukhululwa ebugqilini islevari ngomvulo. Leli langa elithiwa Juneteenth liqakathekile kwabensundu ngoba ngomnyaka ka-1865 mhlaziku-19 ngonhlangula kwethulwa umbiko othi izigqili ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 abantu abensundu sebekhululwe eTexas okwahle kwaba lilanga lokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elizweni lonke jikelele leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uma ngibheka namhlanje ukuthi abantu abamnyama bahleli njani, baphethwe njani, balamalungelo anjani, ngibona ngani ilanga leli yebo liqakathekile kodwa kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Siyabona ukuthi ubandlululo luyaqhubeka luyaphambili, njalo siyabona isikhathi esiningi abantu abamnyama bebulawa ngamapholisa. Yona into kuthiwa i-discrimination ikhona, ungakhangela ngasemsebenzini kumbe indawo eziningi kumbe i-housing kumbe i-banking kumbe kwinlani kuba lo bandlululo lukhona. Uma sibheka amakhampani amaningi asekhangela lokho kuthiwa yi-diversity, equity and inclusion, bayabheka kakhulu bayazama ukuthi abantu abanyama bebe ngabantu abazizwa besamukelwa lapho abasebenza khona lalapho nje abadlalela khona. So hayi ilanga lona liqakathekile kodwa kuningi okusafuna ukwenzakala.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini?
Ngombono wami angiboni bebaningi abakhethayo ukuthi behlale belokhu bedubeka okwenzakalayo ngabantu abamnyama abaningi ukuthi bayabe bengela foundation yokuthi iqale impilo. Nxa ukhokho wadubeka, ukhulu wadubeka, ubaba wadubeka, kusuka kuyenzima ukuthi wena ku-generation okiyo uzame ukuthi uphucuke. So esikhathini esiningi yebo bakhona abanye abakhethayo ukuthi bekele uye ezikolo ngoba izikolo lapha zi-free, kodwa ungakhangela imbangela yokuthi indaba bengahambe ezikolo uzabona ukuthi kukhona okunye okukhona okwenza laba abantu bengahambe ezikolo begcine belokhu bedubeka bephila ngokucela imali ku-government, belokhu befidwa i-government, bephiswa endle i-government. Kodwa hayi, khona wona amathuba akhona nxa umuntu ezimisela ukuthi abambe lapha lalapha, amathuba akhona kakhulu. Siyabona kuma-sports, ama-sports amaningi kulabantu abamnyama abenza ama-million lama-million.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni.